singakhangela ukuthi bangena omnangagwa besithi bona bafuna ukukhipha amatsotsi ayeduzane kukamgabe. I-corruption esiyibonileyo this past year, lama years previous, hayi kuyesabisa. Kudala kwakungabonakali ukuthi banotshontshayo kutshontshwa njani and bayenza izinto njani. Kathesi wonke umuntu sekusegcekeni. Sabona i-gold mafia itshayisita abantu laba bakhipha 200 million eyegolide every year. Itshayi double up isiya khonale emazweni vele kungela taxation ebuyayo. Sesibona ukuthi all these things kwatshaya ama-COVID gate laphana, izimali zithathwa ngabo Obadiah Moyo and then o-Delish Nguwaya. Sabona i-Daily Maverick la iphablishe izinto ze-Chrome, abomoti abe-South Africa. Sabona ama-Indian deals, sabona ama-China ebuya khona ngale makhaya bethathela abantu izindawo zabo zabokhokho babo. Sabona ebhinga laphana bethatha labantu ababe ngcwatshwe kudala emathunini bephonga ukugebha nje besithi bengathola igolide, bayathatha everywhere abakufunayo. So khonokho yikho esikubonayo ukuthi hhayi umnangagwa vele ingantwa into esemehluleleyo. Vele yena wayengamelanga angene khonapho esikhundlweni. Yikho ngibona lami uMgabe all these years wayekhuluma esithi akula muntu omthembileyo ukuthi abe nguye usuccessor.
Alubana kuyini elisembusweni baba Moringai kungutshamisa oziphetheyo? Kuyini ebeliza kwenza ngcono kumbe ngendlela ehlukileyo ukuze kuthuthukiswe impilo kaZulu?
Ngathiwa President Chamisa waye ekhona esikhundleni, siyabona ukuthi kwakule devolution ekhona wapromise ukufaka umuntu waye hamba le zipra kuma-defense forces. Sabona i-open and free market economy. Sabona ukuthi ama-judges le independence ye-judiciary. Ngoba kathesi siyabona ukuthi kulezinto ezenzakalayo ngama-recalls. But ukuthi ube kwazi ukuthi mbani umnikazi wendaba, ngubujaji ozakhuluma iqiniso according to the law, akula. So vele izinto zona lezo azikho. Singakhangela ukuthi i-constitution siyabona ukuthi ama-judgment amaningi aphonguyenzwa nje ngantu amajaji angkhona kahambanga esikolo. So khonokho kuhamba kureflecta yena umnangagwa ukuthi ubusa ngenduku. Kwakuthiwa sizaba lama roads avela e-Bait Bridges, e-Chaichirundu, Victoria Falls, njani njani. Kathesi siyabona amabhasi ayabheka every other day, ama-accident asikhulumi, izibhedlela. Kwathiwa kwathengwa ama-helicopter 20 laphana. Kungaba lama-accident asizake sibone ama-helicopter yena la ahambe yadobha abantu esiyachiya ezibhedleleni.